Isikhathi sigidi zezalwana zakwele South Africa sinanza ilanga lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu elizweni. Intsha leyona ibifolile ezitaladeni zeJohannesburg ibuze umhlaba ukuthi kungani abahlukunyezwa igugrawundi eminyakeni ephezu kwamashumi amabili edluleyo belokhu bengakatholi amalungelo abo. Uyangamhluzi wenhlanganiso yesiphe sakhe ngomunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu.
Sifuna ama-perpetrators egugrawundi genocide abanjwe, babulele abantu size sihlukene. Sifuna ukuthi wonke umhlaba wonke azi ihlungu efilwa ngabantu basemthakazi.
Leli qula labatshengiselayo lisuke eJohannesburg eBeria ladabula iHillbrow lapho kuhlala khona izalwane zeZimbabwe eziningi. Likhuthaza abeZimbabwe laba ukuthi basukume babambe ngamandla uhulumende ukuthi alungise konke okonakalayo ngesikhathi segugrawundi. Bezivaleke ngci izitalada ngesikhathi sokutshengisela lokho. Kada manje sibangamiso elinye icele lemphakazi Liberation Front umnumzana David Makagula laye wengxenye yokutshengisela lokhu uthi ukubulawa kwabantu ngesihluku, abanye bengcwatshwa bephila, insane zikhitshwa ngezingqamu eziswini zabomama abazithweleyo, abanye bejiselwa ezindlini, omama bedlongulwa kusetshenziswa izigodo lokunye okwesabekayo. Akusinto okungathiwa kwakuyisikhathi sobuhlanya kuphela bese kuphelela lapho.
Undaba lwegugrawundi besifuna ukuthi luhlolisiswe lulungisiswe kuthi laba abafayo bathole ungcwatshwa kabusha emva kokuba sekwenzake ucwaningo kwahlolwa ukuthi bafa bebulawa yini, bebebangaki, babekwa kuphi.
Umgcini ihlalo weZimbabwe Community South Africa umnumzana Nqabuto Mabhena yena uthi udaba lwegugrawundi vele ngeke luphele amaqiniso angavelanga.
Njengoba sikhumbula ukudutshulwa ngamabhunu abantu besothe Sharpeville belwela amalungelo abo, lathi sikhumbula ababulawa yiZANU PF ngohlelo lwegugrawundi eZimbabwe.
Umkhokeli wenhlanganiso iSPS sakhe umnumzana Prosper Sizankosi uthi bafuna umhlaba wazi ukuthi kuthiwe iZimbabwe ikhululekile kodwa kube kuyukuthi kuselabantu abalokhu belezilonda ezibhibhidlayo akwemukeleki.
Imashi yanamhlanje isizathu sayo kuba sifuna ukuba silwele amalungelo abantu bakwaMthwakazi. Babulawa ngesikhathi seground, but we know kuba i-genocide has taken a different form. That's why namhlanje sifuna kuba umphakathi wazi kuba umgabe nabaphathi bakhe or nabantu bakahambisana nabo ne-government yakhe, they are corrupt.
Kuzikhalo zabo abazithumele uhulumende wakwele South Africa abebetshengisela laba bafuna abemandebeleni baphiwe imvumo yokuhlala kwele South Africa lokuthi labo abalesandla kugugrawundi babotshwe nxa bengangena kwele South Africa. Iqembu lesiphe sakhe kuvele kudala liqhuba umkhankaso wokulimukisa umhlaba ngezehlakalo zegugrawundi, lisebenzisa umdlalo eselutshengise endaweni eziningi zelizwe othi uloyiko kusijo isihluku. Amalunga oloyiko wona athi njengabalingisi bazaqhubeka besebenzisa imidlalo, imigido lezingoma ukutshaya le ngungu yegugrawundi ize idabuke. Ngale studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Mhlapo.